So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazomuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo sikhona andikhona ngobunengi bayo into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini.
Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka.
Imali yanileyo ukuthi kholwe ngumbalisi i-1260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi leholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbelekelo lukhonapho.
Izisebenzi zikahulumende zithi umqhashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Silazo ezamasiko, ezokholo kanye lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aseqalile amalungiselelo okulima ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe, inengi likhala ngokuthi alisoze lenelise ukuthenga inhlanyelo ngoba idula kakhulu. Abanye bakhala njalo ngokuthi abalakho okokulimisa lonyaka ngoba bafelwe zinkomo lamadonki kwaphela ngendlala. Ezitolo ezichiyeneyo koBulawayo, i-10 kg enhlanyelo yomumbu ibiza amadola kwele Melika aphakathi kwamachumi amathathu lane, $34, lamadola phose amane, $37, kusiya ngokuthi ilungiswa yiphi inkampani. Isaka le 5 kg lona libiza imali esukela ku $12 kusiya ku $20. I 25 kg ibiza phose ikhulu lamadola, $99, kuthi i 50 kg yona ibiza i $110. Izanusi zomkhathi zithi kukhanya kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Ukoma komkhathi nyakenye kuphehle indlala emangalisayo ehlasele abantu beZimbabwe abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi siyalandelisa osokuke kwaphuma kuyimbiko kumbe kuyisixwayiso ezivela kuziphicamfundo kumbe izanusi zezulu, ziyazisa ukuthi lonyaka likhanya izulu lizaba lokho esingathi likhona okweneleyo kumbe kwezinye indawo ledlulise okujwayelekileyo ngesikhiwa bathi average or above average or normal or above normal. Lokho kutsho ukuthi kungumnyaka ongelandlala, umnyaka esujwayeleyo izulu liza kuna ngaleyo ndlela. Kodwa into abayixwayise kakhulu ukuthi izulu lakhona ngiyazothi kweminye iminyaka liyaliqale khonapho kubo 25 October liqinise sibi lokuthi abanye bephume bayehlanyela. Kodwa ngokutsho babo bathi hayi izulu elenelusa ukuthi umuntu abantu bayehlanyela balime lingaba kunyanga kaNovember. Hayi kathesi ngo-October, and then lizaqina sibili mhlambe kobo December libe linengi futhi sokuqala umnyaka omutsha. Nxa besitsho kodwa bathi kuyathembisa ukuthi lingaba ngcono kulala umnyaka ophelileyo, but ngaphezu kwalokho lingcono linjalo kube yizulu eleneleyo kumbe elijayelwekileyo ukuthi sibe lalo nxa kungumnyaka omuhle.
Abalimi kuyini kahle kahle kumele babe bekwenza kathese masimini belungiselela njalo izilimo zikhona yini ongabaxwayisa ukuthi bazilime
kuqathekile ukuthi umuntu ahlala zilungiselele iningi labantu sebeqalile ukuthi bathenge onhlanyelo bethenge umvundisi fertilizer lamanye nje ama chemicals izinto ezingancedisa ekutheni nqa sebelima izilimo zabo benelisa ukuvikela imikhuhlane lezinye nje izinanakazana ezingaphazamise masimini so into embona ngani abalimi bengaqala ukuyenza ngike ngathi ngena la mezidolo ngabona inhlanyelo isikhona andikhona ngobuningi bayo into njengani izwisi uhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini kodwa ke into yokuqala abalimi abangayenza ukuthi bahle bethatha isinqumo sokuthi bona lonyaka bazahlanyela inhlanyelo bani ngoba siyazi ukuthi minengi imhlobo yenhlanyelo ukuthi uzahlanyela umumbu uzahlanyela amabili uzahlanyela inyawuthi uzahlanyela indumba uzahlanyela amakhabe la into ezifana nalezo so abalimi kufanele behle beqala ukuthi balungiselele inhlanyelo okwesibili kusiya ngokuthi abalimi balima ngathi zikhona indawo ezivumayo ukulinywa zomile ikakhulu nxa uzasebenzisa ama-tractor kumbe ogandaganda so ke lakhona nxa kuvumeka siyaxwayisa ukuthi abantu baqala ukuphendula umhlabathi belime badiske kumbe bachobodise amagade ukuthi nje kuhlale kulungiselela ukuthi hhayi nxa lingani liyena liyana elenele izulu abalimi bephume ngokuyahlanyela kuphela hayo kuyaqalisa ukuphendula so into engathi abalimi ngabe beyenza kathesa
umnumzana amandla nkomo ingcwethi kwezokulima
The Voice of America
Izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli ukwengezwa kweholo lazo ngamadola ngamachumi amane aseMelika i-$40 ngoba incane kakhulu limali. Uhulumende usanda kwazisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngemali yeZimbabwe eZimbabwe Gold. Elingana le-$40. Uthembise njalo ukuhlawula imali ye-bonus phakathi kukaLwezi loMpalakazi. Inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezitshiyeneyo zithi umqhatshi wazo kumele akhuphule iholo lazo ngesilinganiso esiphezulu ngoba izinto zidula kakhulu ezitolo. Okwenza zehluleke ukuselela imindeni yazo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Umnumzana Themba Kuyemoyo yena othi bafuna ukuhlawulwa imali ephezu kwe-$1,000.
Okokuqala ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi ngo-September lapha uhulumende usitshele wathi iziki uliwisile nge-40% emkambo wakhe uselithengisa idola elilodwa nge-25 ziki. Zukuzuku bakhuluma ngokuthi sebefakele izisebenzi imali bafaka imali le ibe yi-$40 kodwa nxa isinikezwa izisebenzi izisebenzi zizathola iziki kusetshenziswa irate etholakala ebhenki. Singakhangela imali ebiholwa ngababalisi ngo-September ingakawi uhlonzi uzathola ukuthi i-$40 le abayikhulumayo ivele kayifiki uhlonzi bemaliimali eyayiholwa ngo-September. Lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende kakula mali ayifakileyo kodwa i-$40 ligama elisetshenziswa ukutshontshela izisebenzi iholo lazo. Sithi thina imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-$1,260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa mbelekelelo ukhonapho.
So kule minyaka likhala lisithi kumele liholiswe i-1260 kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali libona ngani zagcina iphumile yini
empeleni ntateli uhulumende engatshela abantu ukuthi kala mali uhulumende kade sibone enikeza izinduna izimoda ezibizeni imali esabekayo president uMnangagwa sake simbone nikeza abantu abagidikongonya phambi kwakhe ama-$500. Ngezinye indlela imali ikhona kodwa ingeke yanikezwa izisebenzi ngoba izisebenzi zibalwa njengabantu abangaso banikazi belizwe. Phela nangu kulesi slogan esihlala sisizwa okuthiwa benebayo okutho ukuthi abanikazi belizwe ababalisi ibabenza impilo noma ngubani ngakho udlula eceleni kwambalisi. Emuva singabuyela le ntatheli uhulumende samtshela ukuthi basungule isikhwama okuthiwa i-educational fund esaphuma kunzila masanga commission recommendations. Imali elizweni ikhona singakhangela ukuthi igolide eligujwayo ilithium egujwayo anzaka liplatinum ingakanani kwivumbuluko omunye umuntu uthiwa usethwele ama-KGs angaka wegolide abesesithi hayi mphambanisi le nithethe isikhwama esingayisiso akumalanga amangaki kobulawayo i-ecobank itshontshelwe kumbe ibanjwe inkunzi athatha i-4 million. I-4 million phecelezi ingalingana le-30 yebhajethi yelizwe khonkhana kuya kutshengisa ukuthi imali ikhona.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ kasenelisanga ukuxhumana logatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zakhe. Zimbabwe kesingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko wethu
owenze
usenziwe namasiko wethu.
Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kubantu kusuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe incwadi kwezamasiko esintu. Gobalanda kunjani bro?
Ngiyaphila Dube ngabe ninjani ngisindungele
abalaleli. Sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi. Ukwabiwa sokutheni nxa umuntu engabhubha khona?
Ebantwini abadala singayi kulaba abancane sizakhulumza khumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi makuthe kwadlula owesilisa ephambi kwabo womusa kusala umfelokazi. Umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba le nto othiwa ingcekeza lapho sigezwa khona amafuba dawathi asetshenziswa mhla njalo womngcwabo kuthiwa ingcekeza utshala lobuphekwako 7 days kuyagezwa-ke amafuba sezivalelwa lenjani impahla lapho ezivalelwa khona endaweni ethile usegqoka-ke imzilo-ke umfelokazi esintini sakithi bekusiba i-one year 12 months kube lo mbiso khona into ebizwa kuthiwa ngumbiso ebisenziwa ngesintu sakithi
yombiso
mhla wombiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kulezinto ezingaphumiyo ekhaya
singakafiki khonapho Gobalanda siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa sebehluthu nalokhu sebethatha lokho lalokhu siko lwangaphileyo
akuselisiko sokungathi mhlawumbe ngama-benefits yikho unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezinto lezo okuthiwa ngama-wills ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usifanibani uzothatha lokhu usifanibani uzothatha lokhu ngoba sebekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona izilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelokazi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakele la elembunyana elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu so abasazihloniphi impahla zomuntu khona lapho sefile khona lapho imota sithethe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiwa le process idube ebisenziwa until 12 months nale ngiphuma ngayo yiye kade senziwa Impahla ezingaphumiyo ekhaya loba kuyabiwa kule mpahla ezingaphumiyo ekhaya ezifana lenqola amafuba kakuphuma ekhaya lokana kusala le ndlalifa yalapha ekhaya kwabiwa kanjalo kodwa akusayenzeki loku sungathola inqola isiphumile ekhaya iphuba seliphumile ekhaya kule nkomo ezingaphumile ekhaya uthole seziphumile inkomo ekhaya nxa uyaba ubazibona ezinye kuthiwa ngezamadlozi inzalo yenkomo zenjana kaziphumi ekhaya ma uyabuyelisa
ye manje kulungiswa njani khonokhu kwabalani
yingakho dube unanzelela ukuthi manje siyazama ukuthi sibuyele muva sizama ukwenza ukuhambela zonke indawo sihambela izinduna sizama ukuvuselela amasiko sizama ukuzibonisa uzonanzelela mthemba ukuthi nazakithi eziningi kathesi ngezisesencane zinduna ezisakhulayo zonke lezi ezingazuthi ngatho ukuthi azange zathola isikhathi sokufundiseka ukuthi sifundise abantu ukuthi into lezi zihamba stage by stage zihamba kanje kanje so nokuthi kolokhuyana sizakuboxela konke le ndaba yokuklina iganga le ntana ukuthi kule nyanga ukuthi kuyadojwa amaphepha kunjwani izilugu kuyathiswa konke ngayo izinduna zakithi eziningi kazikwazi zamuzi sambe lezinduna ngakalathisa sile echolo le plant le kugrampo sizama ukuthi sambe izinduna sizama ukuthi zifuyise futhi ubuyele muva sazi ukuthi indlalifa ngumuntu onjani inkosana ngumuntu onjani
ye siyakuzwa kakhulu gobalanda kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye siyabonga kakhulu silethemba lokuthi uzabuya futhi kolunye uhlelo ngesikhathi esilandelayo sibonge kakhulu gobalanda hayi yes thathelele ithuba sibonge umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate ingcwethi kwezamasiko esintu ngethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo olibhalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube
siyabonga Gibbs Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukwamukelwa ku Studio 7. Ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lanamhlanje. Nami bese ngibongela bonke abasebenzisana ne Studio 7. Nabanesifiso sempumelelo ye Studio 7. Ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Namhlanje ke bazalwane benkosi bathandwa benkosi. Ngiphete incwadi yanamhlanje eka makhosi esibili evesini lika 9. Besiza thandazela kuyo bonke abantu abasemhlabeni noma bonke abantu abayizithandwa zikaNkuluNkulunkulu. Ifundela kanje ke ivesi yanamhlanje siyoyifunda. Kwathi sebewelile uElia wathi kuElisha, "Cela engiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe." Wathi uElisha, "Makuphindwe kabili umoya wakho phezulu kwami." Nayo inkulumo yanamhlanje siza cela sicela impilo sicela siphezulu kwayo uElia lo ngimthandile ngimthanda imisebenzi yakhe edumileyo iBhayibheli lonke leli uElia lona sebewelile umfula watshela uElisha wathi cela okucelayo ngokukwenzela njalo siyayazi ukuthi uElia wayengumuntu owayethandaza impendulo ibuye khonapho. Nizakhumbula ukuthi kwakukhona ubaba owayethiwa nguNehemane owayephethe amasosha empi. Wafikelwa yikugula. Mayefikelwe yikugula, intombazana eyaseJerusalema eyayiphume eJerusalema eyayibotshwe yibo oNehemane yathi kuye, "Nkosi, bengicela uma ungaya ezweni lakithi eJerusalema kukhona umprofiti ongafika akulaphe lokhu kugula oyikho uphole." Wathi uNehemane asambeni wathatha konke okobukhosi naleyo ntombazana yakhitshwa ejele ukuthi asambe iyokhomba uElia eJerusalema. Mabefika eJerusalema
bangene Jerusalema baya emzini ka Eliya. Emzini ka Eliya bafika bakhuleka. Mabe khuleka uEliya engazange azwe inkulumo ka Nehemia. Wathi yena mayependula wathi lo muntu lo ongifunayo makaye emfuleni lapha ayongena kasikhombisa uyophuma epholile. UNeheman wathanda ungathi uyangabaza kancane, yasondela intombazana yathi kuye, hamba baba uyenze into ekhulunywa ngumprofiti. Wavuma uNehemane waya emfuleni, wangena kasikhombisa, waphuma esencwaba. Inyama yakhe leyi ezandla neyobuso neyezibunu nomzimba wonke yaphuma, bathi yaphuma isifana neyomntwana ncam. Ngokutsho njalo ke siyabonga imisebenzi eka Eliya, ngokuba uEliya wayecela khona entweni ayicelayo enikezwa khonapho uEliya. Ngokutsho njalo ke ake ngicele sithandazeleni abagulayo, sithandazele nabantwana bezikolo. Siyabacelela Nkosi abagulayo abasemizini nabagulayo besezibhedlela, siyabacelela Nkosi ukuthi mabathole impilo. Siphinde sicelele nabantwana laba abazobhala ukuthi izibhalo zabo zonke iNkosi mayibe nabo, zihambe kahle. Ngokutsho njalo nyabonga, sesivalani ke ngomthandazo egameni likaYise benendodana nomoya weyingcwele weNkosi yethu Jesu. Wasinikeza ukuphumula esasinganakho Nkosi, ngegama lakho Nkosi, ngokusifela esiphambanweni siyabonga. Alleluya, amen.
Hawu sibonge umfundisi Richard Mvalela Nleya ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo wake wadla ubhedu emdlalweni wenguqu engunozinti weqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors kanye lele Highlanders uJohannes Chuma. Wake wadlalela njalo iwange le Eagles. Nangu exoxalo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Ube ngunozinti osezingeni eliphezulu esikhathi esadlala inguqu uJoe. Asizweni imbali yakhe lokuthi igama lakhe leqiniso ngubani.
Abaningi bangazi njengoJohannes Chuma, ngoba ebhodini besehlile ukubiza Johane Johane. Babebona uJohannes elibala elilulu ukuliphendula. Ngazalwa mhla ka 16 July 1962 Empire Hospital eBulawayo. Ngakhulela eMpophoma ePatapata Flats. Ngafunda eMpumelelo Primary School. Isekondari ngayenzela eFilabusi.
Uthe esuka eFilabusi uJT wangena uqembu labancane edlala iBulawayo Wanderers.
Yazitshintsha igama yaba iEagles kuma juniors. Upgrade ngadlala iFirst Team yeBulawayo Wanderers. Ngisuka lapho kuBulawayo Wanderers ngajoyina iWange. Wange ngadlala for ngathi iminyaka engu-4. Nisuka lapho ngase njoyina iHighlanders 1994. Ngapha ngadlala khona isikhathi eside kakhulu.
UJohannes Chuma wayedlala kuhle kakhulu kubhozo wakwazi kwamenza wabizwa uzodlala iqembu lesizwe bedlala leDRC ngesikhathi somkhuhlane webhola ngo-1996. Uthi ngeke awukhohlwa ke lo mdlalo.
Ngakukhulisa ibhola lamsibili kakhulu senguHighlanders ngoba ngase nguprime time, so abantu nxa besitsho ukuthi prime time yawusezingeni eliphezulu. Labantu abanjengobo Rambo le Mr. DC Banda kumele usinkiwano the late Clopas Idlolo media so rest in peace. Igame engiyikhohle ngandlala ku national team first team kule mkhuhlane we ebola, ama professional players bengavunyelwanga ukuthi bezodlala ngaphansi kwezinga le ebola. Ngahlohlwa 5 goals kodwa ngaba ngu man of the match, sidliwe 5-0.
UJohannes wathatha umhlala phansi kwezinguqu kodwa waseqeqesha onozinti abancane.
Bengizama ukuvula i-academy yama goalkeepers okuthiwa yi-JT Safe Hands Goalkeeper Training Masterclass. I-academy le ibhese kobulawayo, yikho lapho engikhona labafana abancane engiqhuba layo into zebhora.
UJohannes Chuma ke lo umdlali wenguqu wakwaba lodumo olukhulu ebusilayo kule viki kwezemidlalo. Ngithemba likholisile ingxoxo yethu igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
siziqibe ngehlandla lengoma zokholo. Lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyathi. Linsizwa idabuka eKezi kepha icula ikwele South Africa.
Salibonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli bohlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama umqaphelisi Ngubeya eKezi Maphisa, kulapho ezalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula uMasikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza Uluju Music, uma music combines iqathamiya umbhaqanga noMasikandi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabhala mqaphelisi, uzowuthola ku-YouTube, Apple Music nabo zonke nje izitolo za online. Uyawuthola umculo wami, umamele ingoma lapho, ushare, subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho nje ebantwini, masibambaneni, masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, xoxela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, size kakhulu sikhulise isaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, sinxuse. Siyabonga kakhulu.
Pelisinyathi esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo, besithi abalakho okokulimisa lonyaka. Izisebenzi zikahulumende zithi umqhashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Kwanele mthwakazo omuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, Nkololo Gwana kwamatukandulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.